Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho.
Lokho kukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa iveki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, waqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Muchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC omnumzana Womberaishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart lo Mchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulenjini e-X kumbe i-Twitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo ebandla le-CCC, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Kukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa iveki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into okufanele yenzakale eziposition ye-CCC ukuthi kufanele kube nokhetho oluyenzwa ngendlela esemthethweni, ku-announce umuntu-ke okhethwe ngabantu ukwenzela ukubana-ke kube lokuqiniseka kokubana wonke amazwe njengaseSouth Africa naNamibia akusaka wonke ke elelo kusuthiseka in terms of the study protocols and guidelines on free fellowship. Ubona umongamelo khona uvele ebantwini ngoba okwamanje iSADC iphikisana naloko okhunye iZEC ukubana ukhetho aliyenziwanga ngendlela esemthethweni. I-African Union iyavumelana lapho lamanye amazwe o-European Union lamanye amazwe wonke ke yikulubona ke umhlaba wonke lokulabo umongamelo abathathu okuveza sobala ukubana ke akula kusuthiseka. Yikho ke kwakuthi amisekhulumile ukubana thina njenge-CCCD the exit from the crisis kufanele kube yi-free, fair and credible election. Mnanto kungakhangela ukukhuluma kwabo bekufanele khuluma ukuthi maZimbabwe isaxolisa ukubana ukhetho aliyenziwanga ngendlela eyilo. Sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle, ayikhona ukuthi labo abaphikisa kuyathaka babotshwe kube nokuthi abantu you don't build a country. Angeke siyakhe ilizwe ngendlela ke ye-violence and ngendlela ke yokubopha abantu. Size sifike namhla iZEC ayikaxolisi ebantwini bakobulawayo ukubana amabhaloti aphuze, ayikaxolisi ebantwini beHarare ukuthi amabhaloti aphuze, eManikaland the same ayikaxolisi. They want to go as if everything is normal. Kuyaveza ukubana sile nkinga on the leadership task eZimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe.
Kodwa abantu bengabona kusiba le nguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa?
Thina sikhulumile ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke kuSADC and African Union akungeke kukwaniseke ukubana ke eZimbabwe kube ke lo mbuso kaMnangagwa weminyaka e-5. Uzaba nzima ngenxa yokubana izinto zonke elizweni zizaba nzima. Ubukhokheli bulandela i-certainty and predictability, but konke kuvela on the acceptance by the people, by the region, by regional and international players ukuthi silokusuthiseka ukubana lo umuntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele bantu. Okwamanje umnamba kubusa without the mandate of the people. Manje kule nhlupho esikhona kubogabon ngendaba yokuyenza ukhetho ngendlela elingekho free and fair nokudeclare kwama-results angavele ebantwini. Konke khonoku is unpredictability engenayo ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube lenkinga ezinjengalezi ezikubogabon.
Labe libathumele emazweni bona bathini? Kuzwakala kungcono yini? Baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephethele?
Siyenzayo diplomatic issues yindaba esiqhubayo as we say thina. I-crisis yeZimbabwe izarizovwa ngokuthi sisebenzelane nokuzwanana labantu ku-region ukubana besincede ngenxa yokubana with the conflict issue eyokungawelelani ngokhetho oluyenziwe. And every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke jikelele lakho ziyindawo is building towards that. And ngesikhathi esifanele sizuzulu labantu bonke jikelele ukubana impumela bantu ezingene ezivele kumsebenzi eshiyetshiyeneyo esi-deploye to resolve the crisis esifesayo njengelizwe.
Kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi uMnangagwa akanqobanga njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo?
Everything possible ngakwazi silendaba zethu ezisemadale kulaba abangakwaziyo silendaba ezisemadale around indaba yokhetho luka-2023 namhlanje besisemhlangano across the country la izolo across the country lapho ke ekuhlangana khona labantu beZimbabwe domestically. We have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis ngoba inkinga eseZimbabwe is a political issue and it is unresolved politically. Asonte zarizova ngamakoti, asonte zarizova by anyone ngaphandle kokuthi kube ne-political settlement and ne-political way forward ukubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni.
Hello-ke ngumnumzana Gift Ostalo Sesiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa okwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na? Umgabe obengakaze ebonakale emphakathini selokhu wajiywa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye lendodana yakhe uRobert Jr. enye indodana yakhe uJadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZanu PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Ukufika kukamnumzana uPhelekezela Mphoko lapha nalo lonkosikazi kaMoyo uGrace uGrace Mgabe lapha ufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi samakampeni engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njoba sesazi ukuthi kuqala kwakule lunga elela Costa kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo sizakuthatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sokukhona uxolelwane osolwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo politiki.
Kona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lo?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu abafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu abafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayizwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga esadaki elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okuye abakubonayo uhluke kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abesadaki ababona ngezinye indlela.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhe phangodube ocubungula izombusazwe. Lokhu sikudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe. Intatheli izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni ye-National Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo abanye basike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Tshirenzi Tsholotsho lezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke awuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. uMnangagwa uthi uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangise ngabantu. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelu khetho, uZeki yasi-announcer ama-results amanga. wakakhulunyiswe
kabi lokho kusekele isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu naye ongayanga embuthaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela umnangagwa enza ngayo
umthetho ongathi constitution yelizwe iyachaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngayo umongameli after my election and namhlanje ilanga lokuqedisela engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho kodwa ke thina njengezaphu asikungeni lokhu asivumelani lakho and siyamala umnankagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaba
kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Chinga Dube uthi umnankagwa uza kwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe
hayi sijabulise okumangalisayo ngoba kade zeqalise ama-projects amaningi kumele li-5 years ebuyayo awaqedise yikho sithabule kakhulu
lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna induna uMtshane Khumalo
ya okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda uzawafeza waqede
enye njalo induna yaseJombe umnumzana Wade Gwesela uthi kaseke lo mongameli
intuthuko intuthuko yahambelele phambili ndikwezi kufunayo abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresident wabo ukuthi ha njengo wayesebuyele bonke akuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili
inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo baningi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda umnumzana William Ruto wakwele Kenya unkosikazi Saima Suluwa San wakule Tanzania umnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana amanye amazwe awe-SADC abemele ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China ele-Belarus lele-Russia bebe labameli babo abasebenza eHarare amabandla aphikisayo abe labameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku elelabor economists and African Democrats elikhokhelwa unkosikazi Linda Masarira leleZimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Charles Chikora abanye abakade besembuthaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lo nkosikazi Joyce Mujuru abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe ngimele isitudio 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kwebholoho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezivalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamachumi amabili saze sabanjwa nyakenye eBate Bridge uMusa Taja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva ke lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona nibasaka zeTudio 7 yalibingelela nabalaleli ayisiyamuzwa ukhansela weSlobela ukhanya ungani ukuwina lokhu kuyakuqabuka gakaza uyini njalo nxa ekhuluma kaxhumanisa umlomo lengqondo kumanje kathethi bona abantu okuthiwa ngomnangakho nxa begula balatshwa out of the country labo vice bakhe ama-officials ezanupiyefu balatshwa eZimbabwe dasiwa izibhedlela bengazilungisi umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni aholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerlandile ukuya eZimbabwe ngokuzothatha izimali zegoldi lemali zamabhoda beshiyane bedle bodwa laye njani izana ilandaba laye ile ndaba laye nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnangakho uthandwa ngabantu lesipho sokubusa uthi uchamisa wadliwe usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnangagwa wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabweni wadliwa from ku-president councilor MPs bonke kazange wawina ngitsho le wadi wadliwa umnangagwa bathi uyamangalisa nxa esithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbeka nga umnangagwa kala sipho sokubusa ngoba nxa sokuzavotwa ufaka ifiye kubantu uyathumba abantu uyachaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo umalaba lwani term yakhe iphelile umnangagwa wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngokuya kwasika funwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kususa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwasi umnangagwa feyafeya kawina ama-elections khathesi kunje liyethusela ama-MPs lithi lina wawina bona umnangagwa wadliwa abanyisi
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani ihloko nabangane yabona kodwa ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho le ndaba yabantu labo abantu ezanupf bona bacabanga ukuthi bona bodwa basele ngidina nje ilona othi yena obekhuluma izolo ntambama ivoice note yakhe ephume namhlanje ekuseni kuthiwa ngokuyilati njaninjani lokho uthi i-CCC iwaste isikhathi sabantu bezimbabwe i-CCC ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanupf abamosha isikhathi sabantu ibona nje abamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke le nto ekhuluma nje ukhuluma into ephuma emqondweni wakhe nje umoshe isikhathi zethu dinga singaphandle kwezwe lethu kunzima manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya kanti sisebenzele emazweni lethu kodwa ababhizi bona basitshele ukuthi babuyinile wayini abayiwinile kanti ama becabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulande i-5 years kuyahlala yonke le minyaka nje kesilandela bona hayi asazi sadla abantu kuthiwa yini ekudume amakhanda wabo nje vele kahle kahle
Studio 7 linjani basakaza abahle nabalaleli siyabonga singabantu bemakhibelele nodi singabantu futhi belupane thina njengelupane asoze safa sa-entertainer iZANU-PF labalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi lizwe lingaphansi kwama-sanctions ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi yikuphi yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama-sanctions ama-toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha eZimbabwe i-gravel noma ngithi ilokhuzeni ko-Davis Granite laphana iquarry ikhona so wena ususitshela ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi ngenxa yalokho abantu kabanathi manje since 1980 thina lapha elubani asilazo izibhorane esingathi sazilungisela ihulumente yezana so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu eseziruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kakusisebenzeli ngalutho
Studio 7 injani hayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day is one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngiyami ngiyabonga ngingumcijo mkhwana
sanibonani sanibona njani Studio 7 mina ngilensolo kakhulu i-CCC ngiyayithanda kakhulu but the way e-weeki ngakhona
angazi kule minyaka emingaki berojwa basebekwazi vele ukuthi kuyarikwa kwenziwani lamanje kwenziwa same thing abantu action abayithathayo bagcine bethule baphelele emoyeni kuyaqeda abantu amandla babakwazi ukuthi okay singaze siyivote izarojwa layo ithule so iyusi yokuvota igcine ingasekho labantu bazaphelelwa ngamandla.
Ya mina ngutamso sibandi hhayi ababuhlungi le nto ukubana umnangako simbize upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka saphinda satshonelwa ngabantu. Wemnangakwa uke waya emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni, sibulawela ubaba sabulawela umalume njengamanje wosokuthiwa uwinile waye ukhetho lusemesenta lungaphushanga aluphushanga nokhetho lo ngoma kumenyezela kuma-radio kukhishwa lapha eziqinini akushiwo nalento eqondile lapha sovala yakho inkinga yakho nje sovala yakho inkinga yakho nje ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda ngabantu bakithi emathebeleni lokuluhlaza umnangabo.
Salibonani salibonani lonke balaleli salibonani. Hayi siyabonga umnangagwa esegcotshiwe besicela ukuthi sike sibone ukuthi u-2 years lezo uyabe yenzeni le migwaqo le efile efana lenkayi ukuthi uzobe yenzile yini ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba bantu elizweni bangamasela. Sike sibone into kungamakhansila kwangikhona lokho kumkhulumela elokhu ukuthi idife nasizibonela idoti siphila ngaphandle nakalanihlona igcotshwa ngabantu abathathu.
Ye angibingelele ku-Studio 7 angibingelele ku-Studio 7 mina engikhulumayo u-Dr. Mkhulu ngiqhamuka le case ngokuzalwa ngokuhlala ngise-Johannesburg futhi yazi ngimaswabi ngezano PF ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphela ilizwe lakithi hayi khona yazi ngimaswabi ngehluleka nokulala ngezano PF ewinileyo ngimaswabi swabi abantu bakithi basezohlupheka ngendlela eyisimanga edliwe ngumnangagwa ezigcoba amanye amazwe angamgcoba ezigcobe kukhomba khona ukuthi leyalizwe lisazoba nzima kakhulu ngimaswabi ngendlela ebesivote ngabo esingabhekelelanga ukuthi izano PF izowina. Hayi ngimaswabi ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezano PF sizitshele ukuthi hayi kuzangena ujaha phela umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisa ilizwe. Hayi ngimaswabi
Studio 7 iyabingelela linjani basasazi nabalaleli kuzo zonke indaweni kuzo. Mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho njengokuba bewukhetha manje kuthiwa uwinile umnangagwa akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula manje uvotelwe ngubani lowo muntu ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa sabona iZimbabwe yonke iphakama so pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani okungena abantu abajabulayo becelebrate ngoba bekufanele ukuba kubonakalisa ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrata kodwa-ke akukho istedi kube kubonakala abantu beselebrata ngaleyo ndlela kubonakala amaphoyisa ehambahamba ezitaradeni emadolobheni esiba maningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi abantu bengatshengiseli. So yonke lento ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi akulona iqiniso akukho umuntu omthandayo.
Lo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.